Omama basemakhaya bathi ukubhidlika komnotho kanye lendlala ekhona sekudala ukuthi babhekane lodubo oluphindwe kabili. Iningi labomama lithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuthuthukisa impilo yabomama emakhaya. Unkosikazi Nokuthula Dube Stezi uthi abasafuni ukuthi bayeyiswe ngenxa yokuthi bahlala emakhaya.
Lathi sifuna impilo yena leyana empilo emadorobheni. Sifuna ukuthi siphile njengabomama bemadorobheni, singathi lapho esifika khona seyise ukuthi kulabomama bemakhaya. Asisakufuni ukuthwala inkwenxa emakhanda. Sesifisa ukuthi impompa zibuye, sithi sifisa yonke into eyenziwa ngumama osemadorobheni ayenziwe njengomama wemakhaya. Lathi sifisa impilo yena leyana ephezulu ukuze lathi singeyiswa ukuthi omama bemakhaya.
Unkosikazi Dorcas Mafo yemayezane uthi ufuna uhulumende abancedise ukulima lonyaka ngoba izifuyo abazisebenzisayo ekulimeni zicuba.
Kulobuzima nge-drought lesilayo, into esihluphayo ukuthi izulu lingaze line, lingaze liqalise kathesi, asingeke sanelise ukulima ngoba idonki azingeke zidonise ikhubi, inkomo zingeke zidonise ikhubi. Esikucela kuhulumende, sicela ukuthi asinike amatharekitha ukuthi la silimisane nje ngabomama.
Ukansila kwa-2SLE kwe-Gwanda North, uNkosazana Zweli Banzi Mpofu, uthi omama abaningi babhekane lodubo lokusilela kokudla, njalo kuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphathise.
Omama yibo abavuka ekuseni bekumele bakhangele bacabange ukuthi kuzadliwani vele emulini. Indlala ababhekane layo inkulu okunye okumangalisayo okokuthi behlula lokuthi bangathini njengabesifazane. Yebo kukhona ukudla okuholiswayo kwabanye labanye kwe-social welfare, kodwa kuvele kakuyindawo ngoba kuthi lanxa kusithi kuyafika futhi umuntu vele sehamba wakwerete ezinye izikwerete ezempupho ukuthi nxa efika ihlifike leyana impupho ayidlulisele phambili. Abantwana basale stili behlaba umkhosi bekhangelane lendlala egumeni.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe, uNkosikazi Juliet Nkiwane, uthi njengenhlanganiso bafundise umama abaningi emakhaya ukuthi balwele amalungelo abo. Uthi njengabomama bafuna ukuthi babele kuhlaliseka besemakhaya abo.
Ubugebengu abuvamile. Ngikhuluma kunje sesiklinile indawo e-secondary, amapholisa abuya, i-police base isivunyelwe ukuthi iza kuba khona. Thina njengabomama be-hoarders ngenye achievement esiyibonayo ukuthi singomama bemakhaya singakhuluma ukuthi sifuna intuthuko iyenzakala.
Usuku lwabomama bemaphandleni olwe-International Rural Women's Day lunanzwa mnyaka yonke mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kaMfumfu. Kusenjalo kolunye udaba, amaSuthu, iningi labo kungababalisi baqhube umhlangano kuliviki eGwanda befundisana ngokubhala ingwalo zeSuthu ezizafundwa ezikolo zemfundo yaphezulu emasekendari. UNkosikazi Marita Dube, umqeqeshi wendimi zesiSuthu eMidland State University, uthi abafundi abakubanga lesikhombisa grade 7 babhale imihloliso yesiSuthu lonyaka, njalo kuyadingeka ukuthi kube le ngwalo abazazifunda lapho beqhubekela phambili ngezifundo zabo.
Babhalile imihloliso kagrade 7, so okunazeleyo ukuthi akula mabhuku kaform 1. Yikho abantu bebehlangane besendaweni ezijene, kodwa kakhulu bekungababalisi abakhuluma iSuthu. So ngaleyo ndlela abaSuthu bebehlangene beveza njalo lokuthokoza kwabo ukuthi sisuthu sesabhalwa.
IsiSuthu, isiKhalanga kanye lesiVenda ngezinye zendimi esazifundiswa esikolo ezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.